Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMbimbitho 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwele kukhangela ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo lakho ubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sepuphu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika, baguqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lepasika, sixoxele umfundisi ngencube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Ngathi ngakubeka kuthi ngesindebele esithi esiqondileyo futhi ukwekuzula. Ngasuka sathatha igama lesiHebheru sasungula isintsha nje lazwakala ngesindebele sathi iPasika. Okuthiwa iPasika-ke ngokwe-historic background yakho, iPasika lisukela eGibhithe. Abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyalifika sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzela ukuthi bazihambela ngesikhathi edakholo besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha eGibhithe, ekuthilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sePhasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwePhasika. Asokusithi kwenzekela into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi senza zibonakalisa kanye Faro.
Kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke. Okungena-ke khona indaba kakhulu yePhasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ngobe emgubazini yezinzalo zenu yakumalimkela amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzaphinda ingilosi yokufa ezahamba ibulala amazibulo kuyo yonke indawo. Kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iPhasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lathi sehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo, uphakamisa uIsrayeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenguza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcineni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besixoxa laye ekobulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna isigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa indlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakala ukuthi lenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo. Kodwa siyakwazi ukuthi zizawohluka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba balemali. Kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona, kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizweleli kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizo izinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yokuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu. Njalo imisebenzi eminingi izakuma ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama feeding programs la ezikolo zikhangelela ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi feeding program leyo ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela lokho kwakusenzakala ngalezi insuku. Khangelela ukuthi nxa kungama feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into engimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalela ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube la ma-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi siyakiso sizima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala. Ukuthi inkomo, ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeng South bezisinika ama-700 800 kusiya ngokuthi iwe okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi sikiso, hayi, inkomo sebezithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya. Kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers, abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugejwa izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo, utho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga kakhulu emaNdebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Zonke nokusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France-Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezithiyeneyo ngele-Russia ukubhidlize izititshi zikagesi. Ele Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhite okumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke ubulawazi khuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke umongameli Emmerson Mnangagwa lezi ziphathamandla zikahulumende abanye bechayisa logani abanye besenza konke lokuthi nje bafika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani ke sizoba bungwenya sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzwa sibe ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okungenziwa yikuphi mandulo hatshi ukugijimela khonale. Ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho. Mbona kulapha abayilahla khona abadala abakhona izalukazi zisasekhona ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito ngoba le yinto yamasiko kufanele yenziwe ngosiko. Usiko kalukhulumi kodwa luyatshaya luyona nxa lusonakala usiko konakalela wonke umuntu. Ibona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina le mali ngizagijima ngenze ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya. Sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela lilibala abanikazi lelo.
Lokho vele kuqondile ikhonthi mina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ukuthola imali ngubani ole mali ngiyolo mlomo ozwakalayo wena myanga awulalutho akulabhela khatshana njengeshongololo. Yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba. Abaningi baya bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi.
Yes, ngathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abe njani?
Umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi kathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani. Yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxaye sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa saphangiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje ngoba nge 89 years kathesine ubudala angisuye mntwana. Ugezwa kufanele ukuthi bageze.
Siyakuzwa baba Ngwenya bhala ngamaphitshane kulapho baba.
Umbono wami njengesiphuphu esilichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathunzi wona lawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini. Yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho. Ngiyabonga.
Siyambonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo ongadinelwa kusasa uNtomdala. Sibonge kakhulu baba. Kwamanje sike sizwe ezokhololo lwesiKristu silontukamela igomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika-2024 singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe-ke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakala ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizakubala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2. Kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2. Bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapha. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela, ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu-ke wasebona-ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile-ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni. Kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzabonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe, yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika lamakhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntakaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje, lelitshelele elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa, umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zePhasika, bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu khona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhuleke Baba Thixo, sicela ususe amatsha sezinhliziyweni zethu, sikubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Khomo. Sike sizwe uDaboka Ncube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondeka eMaphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UThondeka endawonye loyise usikhwicamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilubhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami nekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, besesengimncane kakhulu up to a youth that is everything. In the Kuluma Dani inside the drugs, and at the end of the book, the Kuluma Puma one is in the Lazis Nagayo.
Ukwalolu Lalo Jambani.
Ukwalolu Lalo Jayuni Dani Tondirai, the Professor Norman Maposa.
Lati Liloba Lolu Kualo, Lalikale Loguti, Lube Lubalo Abantu Abanjan.
From all walks of life, from the youth right up to adulthood. Real-life stories that are in there, by the young people, right up to the elders. So, Nabantu bonke, all ages through and through, it's very easy to read. Luvala kalula.
Ngama fichane la pana maphosa, igu yino kumunye twelu lolu uluku alulolu.
This is in the Luvala, the chapter 2, the life history. Kulimu tele abantu uguti, what and how did Utenderai grow up. Sile chapter 5, the Zipa Mishenanigans. Lapa Utenderai, why is it that is it possibly the aging akulumi. We can't speak of the untold events that happened. We need documentation. We also have got superpowers.
Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo.
Every time since we wanted to leave something inside abantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we're teaching that person from this corner, as we need to kulima in Daba Yonke of this character's name. So, Ukwalololu, you know, as you hamba lano, yes, from this abantu, still abantu in Daba Yonke, this is for a lasting impression. It will be sana long after me and the professor Maphosa sifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lezidakamizwa.
Izingwalo zitholakala zikhona kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekize izidakamizwa hayi. Ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona kodwa mina leli elile-lived experience eyomntwana lo baba dinga me and uprofessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolo.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolo?
Ugwalo lolo bangaluthola ku-60 Baines Avenue. That Dr. Fry Moyama's dental surgery will be at the same doctor's surgery at Borrowdale. Another thing I would do is place our orders back on the room for Lela,
Ngusi Gabasabacha namhla besixoxa lomnumzana Thondirai Maphosa owahlala iminyaka elithumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UThondirai endawonye loyise osikhuchamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Dabo Kanyuve.
Yes, siyabonga kakhulu Daboka Ncube ungatinela kusasa. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arnelinqotho yokokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3 ka-1 ngele-Cape United emdlalweni okusenkundleni ye-Rufaro. Abahlohlele iqembu le-Cape United ngu-Lord Chiunga yena ulithayela emambuleni kabili kanye noRalph Kaundera kuthi le-Arnel lona lihlohlelwe nguBrian Jarabaza. Phambilini kwemidlalo yanamhlanje iqembu le-Arnel belibe ngujikile obhanqa kumidlalo emithathu bese liyidlale kusigaba saphezulu okutho ukubalula imiklomelo emithathu. Iqembu le-Caps lona selile miklomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo ele-Arnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eliTegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala ku-PSL ngemva kokuthayela e-Green Fuel nge-1 kanyanga. Sepaupab ohlohlele iqembu le-Chequoto Pirates nguRussell Chifura njalo impumela le ichiyele iqembu lemiklomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwechicken in the ZPC Kariba uphelezi ngujikilo bhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu le-Rental lizemukela khona le-FC Platinum ngaseRufaro. Iqembu le-Tail 1 lizadibana lele-Highlanders ngaseBata. Isimba Bora izancikelana le-Wange ngaseWatanai. Ibulawayo Chiefs izadlala le-Yada eluveve. Inkezi Platinum Stars izatshana le-Mangaika Diamonds ngaseBaobab ukuthi iqembu le-Bikita Minerals lizadibana lele-Dynamos ngaseSakuva. Imele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu u-Edward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo obulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
UNizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungangoni. Isport sakwenza ukuhambe impilo yakho phambili. Ngakutshengisa uWilliard Khumalo noRambo yabantu bakhulele ezandleni zethu. Babengawona abafana kabana babekuya betrain ekuseni ngo-6 when the chair rotary begijima. Bathi khathesi amaklabhu avaliwe. Sicela umeya wethu avulela abantwana laba amaklabhu. Sinamaklabhu samaningi kati. We need these kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So benganayo into yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuye club laphana bengafensa iclub leyo yabona. Abantwana labana bethunelwe phakathi.
UNizarira ukhulele emzilikazi njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu emzilikazi youth center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Tami UNizarira osanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqetshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngikhuluma abafana abaningi khona bawola even umntana wamuthemiwa. Kaso ngithidiwe ezifo kazange adlale ibhola but wagcine selidlala because while asinga wakhula waqasa ukugijima nami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sigijime senze so waqasa ukudlala ibhola wasecine sekuyuzimbabwe sense.
UNizarira udlale kuqembu labatsha ele-Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma-juniors yayo beyinda-under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-trophies amaningi. Under ama-Kendrick Banda ngasengisuka lapha ngisiya ngaphi ku-Lobes FC. Ngoba kulama-team ebhapha laphana. Ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Supiba la uthole umsebenzi. Ngathi suka lapho manje ngasesiya ku-Lobes.
Emva kokudlalela iqembu le-Lobels UNizarira udlalele amaqembu abalisa ele-Eastlands, ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Siku-Eastlands ngadlala Cosmos no-Tito Packet. Sathi ku-Olympics kwakuloBerry, uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wangikhulu wayesenze Air Force, Ben Makazangi, uFilimon Tankarembwa, nabayezame ngadlala labo ngesikhathi sakhona ngisadlala.
UNizarira osele minyaka engamashumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala emzilikazi njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane le ndlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.